Thina si-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe, sikhona phaa koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngiyabontanga, kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga, kumbe ezilokwenza lokuthi zidevelophe, kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche, njalo ngesilungu lokuthiwa iku-rehabilitate kuma-services, kumbe ngithi kunhlelo ezifanele zokuhlukunyezwa kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhlaka-12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhlaka-12 August okuthiwa i-World Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi sisethe up i-information booth, kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets, kumbe ngithi i-IC material ngesilungu, elokufundisa ngezinto zokuhlunyezwa kwezidakamizwa, ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha, kumbe ngithi ulutsha yilolo affected, kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyale silokho sibafundisa, sifaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information obeyithi ama-booklets, obeyithi izifundiso lokwenza ngezinto zemalungelo wobuntu, ama-human rights, i-youth for human rights, ngeyiprogram esiyabe siyenza sikwizindlela zonke lezo zokufundisa ulutsha ngamalungelo abo lama-responsibilities abo, ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo. Sike senza i-survey, kumbe ngithi research, njengoba nishilo ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo. Sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama-human rights kuyini, kumbe ngithi amalungelo obuntu kuyini. Sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu, while ku-Universal Declaration of Human Rights kule 30 human rights la ku-constitution yethu yakhona pha kwelelizweni. So ngizinhlelo esiyabe sizenza, nxa siyabe siza njalo i-ground abanye baye bedlala ibhora ngale, silamathimu amabili esiwafomileyo ukuthi zibe zingqikilana ephumu la South kwenye i-ground ekhona pha locally, kuzindlela zonke zokuthi sibakhiphe busy, bebe occupied through sports, kuzindlela zokubafundisa.